kumele sibeke sobala ukuthi imali le esikhuluma ngayo imali yaku Agribank ukuthi iAgribank ibolekise kulabo balimi abakuma plaza la emakhulu esithi ngama A2 farmers esingathi ngabantu abayenza amabhizinisi kwezokulima. Le mali izaba imali yesikwelede, kayisiyo mali yokuthi uyahamba uyothatha nxa ungasayenzanga kuhle kawuyibhadali ungenza kuhle ayibhadale. Lesi yisikwelede, whether wenze kuhle kumbe awuyenzanga kuhle kumele usibhadale, ngoba ibhenki nxa ikuboleka imali kukhona ethi sinika lokhu lalokhu lalokhu okuthengisela ukuthi uzasibuyisela imali yakho. Nxa ungasasibuyiselanga sizathatha lokhu kumbe sithathe lokhuyana. So le yindlela yokuthi sivuselele abosomabhizinisi bezokulima ngendlela ababevele besebenza ngayo kungakangeni linto ebesesiyenza njengohulumende yokunika nje abantu ezokulimisa mahara bonke kungakhathalekile kumbe ningumlimi omkhulu kumbe ngumlimi omncane.
Kodwa nxa sesikhangele ngeqiniso sibili baba Moyo, kambe izabhadalwa imali le kumbe vele isiyavele idliwe nje iphelele ezambeni zabanye abantu?
Okujwayele ukusihlupha yikuthi nxa imali kuthiwa hambani leyobolekisa ezokulima kulaba vele abangelani lokubolekisa izimali. Sijwayele ukuthi abalimi banikwa inhlanyelo, banikwa konke abakufunayo ku-GMV. I-GMV vele kasobhanga, kalayo indlela yokuthi nxa eboleka umuntu imali abe nendlela zokulandelela. Somsebenzi wa esikubonayo kulunyaka uhulumende uthena hayi lokhu alokhu uhambisa ngale kwe-GMV engxenye yikho kusihluphayo kwenza ukuthi abantu bangabhadali, ngoba vele abalandlela yokuthi bangakulandelela. Kasinikeni imali kubhanga elivele lenzelwe ukuthi umsebenzi wabo kuyibe kubolekisa imali lokukholektha kubalimi kumbe kubani lobani lo oyabe eboleka imali. So esikubonayo yikuthi kulumnyaka oyabe ethethe, ngoba uzathatha ukhona okuyabe kufakwe kuvunyelene kulotshelwano ephansi ukuthi uthatha wenze lokhu lalokhu lalokhu. Nxa ungasabhadalanga kutho ukuthi ibhanga ilayo indlela yokubuya izothatha okunye uyakuthe wakuthi yikho okungaba yisibambiso.